Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-31 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela kwethula kwalo umbiko wokutshengisela kutholwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe yi-Al Jazeera.
Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqwanya.
Ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu wonke ngitsho lamakhomishina e-VAC.
How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge-$1,000 to be a member of parliament ukhansele ebhadale $200 to be a councillor?
Kambe uhlelo lwebandla le-CCC olokukhetha inkokheli ezancintisa kukhetho kungelakhetho lwama-by-elections luzaphumelela na?
Itsibusi itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpoza hamba kuzamphepha.
Umthethandaba wele Melika usunqume ukuba oyengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela ukwethula kwalo umbiko likhuthaza abantu ukuthi betshengisele besola ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni ngokuvezwe ngumfanekiso kamabonakude we-documentary kumsakazo we-Al Jazeera. I-Al Jazeera izolo yethule umfanekiso wesibili elithi ubonisa ukuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni lithunyelwe kwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zilolwazi ngokwenzakalayo kuveza i-documentary le. Izaphu yaphinda yathi bonke abaveziweyo emfanekisweni we-Al Jazeera kufanele betshiye umsebenzi njalo abantu bebekezele ukuthi kutshengiselwe yonke imfanekiso ekuluhlu lwe-Al Jazeera. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sithe sethule umbiko sithole usekelo olumangalisayo kumaZimbabwe wonke umhlaba jikelele. Labantu abangasekela ibandla lethu baningi abasifunelayo labasikhuthazayo, kodwa ke bakhona njalo abasekela ibandla libusayo abafonayo besethusela bethethisa bethuka lokuthumela imilayezo yokwethusela. Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqwanya. Umfanekiso wesibili u-episode 2 ka-Al Jazeera sibhizi siyawubhekile ukuthi sikhone ukwethula umbiko ozalandela. Siyathembisa uZulu, siyathembisa wonke uZimbabwe ukuthi masiqeda ukubona lo mbiko sizanika uZulu wonke umkhombandlela ukuthi sisuka lapha sesiyaphi. Thina njengezaphu salwela ilizwe, salwela silwisana labantu baka-Ian Smith sanqoba. Singabantwana bamaqhawe njalo asethuke asilavalo. Siza kubonisa lokho kuZulu lomhlaba jikelele ukuthi esekuthembisileyo siza kugcwalisa. Siza lwela ilizwe lethu elalwelwa ngobaba bethu abafa behlupheka labaphilayo baphila impilo yodubo siza kuveza lokho sizacela abalandeli bohlelo behlale bemamele belinde umlayezo olandelayo yabo
liyakholwa yini ukuthi kwenzakala ngoba siyabona abaningi abafanekiswa laphana bephika besithi bona bakwenzanga lokho njalo yena umnumzana Angel wazakala ngokuthi ngumprofeti esithi wayevele kwazi ukuthi bayenzani.
Hayi, umbuzo wakho dadewethu ukuthi siyakukholwa uyisimanga kakhulu ngoba sibuka umfanekiso ividiyo abantu bezivumela mgceke ukuthi bayatshontsha bathatha igolide bathatha umnotho welizwe beyothengisa kumanye amazwe imali yakhona ingasizi wena lami ezibhedlela isiza bona lemoli zakho. Bayavela kumnye imfanekiso eminingi bebonisa iy'cathulo iy'moto ezidulayo la imali mbali inqwaba zama US dollar bembuluzela kuZulu betshengisela ukuthi bona banothile. Nxa kunomuntu ongakholwa lokho ongakholelwa ukuthi laba bantu izigangi zokuqedisela izikliwe esihlala sikhuluma ngazo benakulanto ozayikholelwa empilweni. Thina siyakwazi kwaqala kudala kusase lomgabu engupresident kuyaqhubeka khathesi kodwa sokuqhubeka ngesinye isiqubu esesabekayo ngoba lowo ngumongameli okhona uphathisana labo laba bantu benza abakwenzayo ngoba banikwe amandla lencwadi zokusebenza nguye lo mongameli.
Hello ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le studio 7. Kusenjalo umcebisi webhanga le-RBZ umnumzana Eddie Cross utshele umsakazo we-Al Jazeera izolo ukuthi umnumzana Hubert Angel usethathelwe i-passport yakhe ebisenelisa ukuthi aphathwe njengomuntu oqakathekileyo lapho ayakhona i-diplomatic passport. UCross uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthathele u-Angel wonke amandla akade ephiwe u-Angel ngenxa yesikhundla sika-ambasada.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkonzo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho, ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu ngitsho lama-commissioner e-ZEC. Sixoxelo saphethe isikhundla sabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina as Imthwakazi Republic Party sawukhuluma emuva ngalo ukuthi this government of ZANU-PF has no respect to the will of the people. Sakhuluma ngepreliminary delimitation report ukuthi i-report lay is full of irregularities and non-conformities. The will of the people must be respected at every democratic cost. Abantu bakhuluma, ama experts akhuluma, professionals akhuluma, academics, ama church, including ama commissioners. That's why you saw kwasayina ama commissioners angu 3, which is a very good indication that the process was flawed. Sakhuluma thina ukuthi uMnangagwa leZANU-PF bazasayina into le yephambili. Kathesi abantu they are caucusing for ama votes, sebeqalisile ukukhankasa for ama elections. Abantu beZANU-PF nabe-TRIPC nabe-MDC and other political parties abangekho endaweni yokukhipha abantu ebuqilini kweZANU-PF. Amabandla who are fighting for their personal aggrandizement are now busy ukuthi bekhankasele we-election. Siyamba njani ku-election when the whole process was flawed. Even again, we have got this issue of AMA nomination fees, which are not constitutional. How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge $1,000 to be a member of parliament? Ukansele patali $200 to be a councillor. Upresident ukufunakali $20,000. Is that constitutional? The moment abantu bechiya iZANU-PF bechiya uhulumende wamashona ephula iconstitution is as good as legitimizing the illegitimate. Thus the bone of contestation Baba Chris. Thina as Imthwakazi Republic Party we are geared to make a mass protest against the illegality and the unconstitutionality of our nomination fees, our candidates. They are not constitutional. I saw the thing ngene kethweni sibhadala ama $1,000 US dollars kuzeki ZEC is not a financial institution. The budget is there from the treasurer to cater for the plebiscite. Why are they charging too much fees for the contestants? So, yiko lapho esikhona thina izimtoka ze Republic Party, sizakulwa up to the finish. We are kwaZumnangagwa. We are not going to rest till we get the democratic space enlarged than dwindling. So, ngiyabonga kakhulu baba Chris, ngiyabonga abalaleli bonke.
Lathi siyabonga mnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sabatsha kubandla le-MRP obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Lokhe sukudaba lwezokhetho ibandla eliphikisayo le-CCC selibike ukuba uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. Leli bandla lithi izakhamizi yizo ezizakhetha ukuba zifuna kumelwa ngubani. Kambe lolu hlelo luzahamba kuhle na? Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lezandela zindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha abo abazamela ibandla leli.
Esizakuqakathekisa kuhlelo ye-consultation process ngabantu abavele ebantwini, sithathele ngabantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu, khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimpoza, uhamba kuzamphesi. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo kuzamphesi asebefakiwe by force yikukhokhela. Thina u-TBC asinakho lokho.
Uhlelo lolu luzaqala ngeziki ezayo.
I-imposition iba khona nxa kuyimithi esihlala phansi sifike sithi umuntu nomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu yibo abazazi, kulamafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo nalo. So i-commission izakhangela amafomu nala ibona amabizo akhona.
Amabizo alabo abazakhethwa nguzulu wonke azaphiwa kukomithi ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kunabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luzakutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulela ezombusazwe umnumzana Vikizela Gumbo uthi uvumelana nale ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
Thina mina nje i-political scientist ma ngikukhangele i-selection process le abayikhethileyo abantu be-TBC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene yale yama-primary elections njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach yokuthi community yiyo e-produce uleader. Uleader ka-produce ngabantu ka-produce phezulu e-community.
Kodwa isakhamuzi seHarare umnumzana Peter Ncube osekela ebandla leli uthi akavumelani lale ndlela yokukhetha abazabamela ukhetho lwelizwe.
Bona kwami into la isisozisebenze ngoba nxa singavotanga singenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasozikwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections ngempela viki edluleyo. Lanxa nje kunokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo, kunje sokumpelelwe ijaya le-Politburo laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MGCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzoya lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayo nale nyanga. Mmele isitho 7 seHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kennedy Mugobe Chokuda ubotshiwe izolo esethethwa icala lenkohlakalo ngokufuna ukuthengela idale lephalamende amakhompyutha ngemali ephezulu kakhulu. Uchokuda wathi amakhompyutha la ayefika inkulungwane zamadola phose ithumi US $9,000 ngakhompyutha inye. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usecebise inkokheli yebandla lakhe eyanqotshwa kukhetho ukuthi ingasebenzisi idlakela. Umnangagwa ubikwa ethule amazwi la ngemva komhlangano wedale elimqoka elebandla elePolitbureau izolo ntambama. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, kanye nabalandeli bakho sanibonani. Ngivele ngihlala edabeni. Mina Studio 7 lokho ngiyakhala, ungakhululeki kwakho. Indaba zakho yezwe ngcono sebili, mase zikompela labo ZDBC lezi zingcono. Kodwa nawe kusakhona okunye kumele uimprove kho. Ngoba kwamanje lolu luhlelo lwabantu besiNdebele okumele ukhulise izinto zasendebeni. But into engimangazayo, ugcine kakhulu kubozana, bo-CCC labo MDC ibakhona okuyimaphati akhokhelwa kwabe-esozweni amaphati abantu baseHarare. Sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi. Bakhona o-MRP, bakhona o-ZAPU, bakhona o-MLF, bakhona o-MLO. Asake sizwe next kukhulunywa ngabo. Bakhona o-Freedom Alliance, amanye nje amaphatinyana ethu lawo afonywayo. Sicela ukukhulisa amaphati akithi akomthwa please, ngoba uzindaba zesindebele. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7, Studio 7, ndishona ngali, ayithina siyatshona. Siyatshona sibonge nalina elisinika izindaba ngobuqotho obuhle kakhulu esikujabulela futhi. Into nje mina engiyibonayo nje ngokubona kwami elizweni lakithi laseZimbabwe. Bengifisa nje ngawo uhulumende waseZimbabwe uyaxoshwa embusweni ngoba akalawo. Akala nembeza njalo akala kuthunzisa ukuthi angabusilizwe ngendlela okwenzakala ngayo uhulumende ophatheka entweni ezingelangqondo zokusimagla igolide emthetho ukuthi nayinto yonke le isilisa abantu elizweni lasezimbabwe kodwa ngendlela izimbabwe yiyona kuyayangisa kakhulu ngendlela ayenza ngayo into kuphela uhulumende wakithi ayaziyo ikubopha abantu bengenamacala bafake amajele kusolwa ukuthi why futhi kusolwa yena akenzi kahle khathesi ihlazo lingaka elenzakalayo phambi akaziniki maphapha lowo ngumuntu okumele ngabe uyaxotshwa ngokubona kwami mina ngabe uyaxotshwa embusweni afanelanga ukubusa abantu umuntu onjalo ungusathane akalanhliziyo yenhle ngaza kuthi ungumuntu ukhokhela abantu kuye kwenza into ezinjengazo nalezi elizweni abantu bayahlupheka bayahawula ukuthi siba labantu abakukhulumela ukuthi wena uyenza kahle wenza intando kazulu ukhuluma amanga intando kazulu ungayenzi even kancane angazi ukuthi ukuhlakanipha kwabantu bezano bahlali bokudlulisileyo kume bahlali but owathi esayingi kuyabonakala ukuthi ukuhlakanipha kusekuthutheni okungapheliyo kuyahlola sibili baqinisile abadala manje athe sewubaphelele kuyayangisa into eyenziwa nguhulumende wasezimbabwe kuyayangisa kakhulu akuyikho kumele abantu basezimbabwe bahlakaniphe okuqinileyo manje kathesi ukuthi babe la mandla okumkhupha esikokuthi asimthande uhulumende lo aphume embusweni bengasibusi thina singabantu baseZimbabwe ngento ayenzayo sowumntu ongamelana nabantu aphilisane nabantu ngendlela e-right ugcwele umona akalunganga ngithola kancane ngiyabonga okhuluma ngosifanda nkwele eButswana
Studio 7 sanibonani kanye nabantu bakho mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo baphansola mane nsola sosikhathi sokusula lesi sikhathi sokuthi abantu babambazana wena baba ma ukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanene nje abantu bakhuphisana ungakhonjizana bese kuyenziwana nako abantu babambana kwakugabe kwenziwani so iyona le ngqondo esingayifuniyo umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwake nje kukhutshwe kungelanjongo ephambili ebonakalayo ufuzwayo ukhulume kahle wathi omunye lomunye kayomele unina hhayi ukuthi ungasuke ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngabe uthi uzomela abantu kwesinye isigaba omunye lomunye kayomele unina vele ezigabeni sakubo ngiyabonga
linjani kustudio 7 labalaleli uzela akusisilabo usisilo ukuthi sikampeni singakhulumi ngesisisi thina silandaba lesisisi silandaba lezalo thina silendaba lakho silandaba futhi lezimbabwe thina silendaba lakho umthwakazi isindaba lakho ilizwe lamaNdebele ukhululana lo usise ngalo yabo kabule bonke yabo chuma yalabo abanye abangahlakaniphanga abangaboniwe labo ukuthi amashona gaba bafuni kabayazi into okuthiwa yi-triple X into ekhulunywa yindlela i-pattern okuthiwa iZimbabwe izabuswa ngayo isisingabusa thina sama ukukhululela nakuliqiniso ukuthi imvuzo yenyanga ikhala ilandela amakhanka izanu le-triple C amakhanka thina amaNdebele sikhala silandela khona ngale kuza sidla khona ngale phambili futhi emnyameni khulukana okuyisisisi kwakhona exactly like izanu maNdebele
Studio 7, kanye nabalandeli bakho sanibonana. Ngivele ngihlala edabeni. Mina iStudio 7 lokho ngiyakhala. Ngokungakhululeki kwakho la Studio 7. Indaba zakho yenze ingcono sekeli uma sizikhompela labo ZDC lezi zezindaba zingcono. Kodwa nawe kusakhona okunye kumele uimprove ngikho. Ngoba kwamanje lolu luhlelo lwabantu besiNdebeleni okumele ukhulise izinto zasendebeleni. But into engimangazayo ugxile kakhulu kubozano labosisi. Labo MDC bakhona okuyimaphati akhokhelwa khona le esozweni amaphati abantu baseHarare sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi bakhona eMarapi bakhona eZapu bakhona eMLF bakhona eMLO asake sizwe next kukhulunywa ngabo bakhona Freedom Alliance amanye njengabaphathinyana ethu lawo afonywayo sicela ukukhulisa kulise amaphati akithi akomthwakazi please ngoba uzindaba zasendleleni ngiyabonga Studio 7
sanibonani kanye nabalandeli bakho mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathanda ukusula bemane nje besula sosikhathi sokusula lesi sikhathi sokuthi abantu babambane kukhutshizana wena baba ma ngukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanele nje abantu bakhuphizana kungakhutshizana bese kuyenziwana nanko abantu babambana kwakhutsha umgabe kwenziwane so iyona le ngqondo esingayifuniyo nje ukuthi umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwa nje ukukhutshwa kungela njongo ephambili ebonakalayo ufuzwa ukukhulume kahle wathi omunye lomunye bayomeka imina hhayi ukuthi wasuke ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngale ukuthi uzomela abantu kwesinye isigaba omunye lomunye bayomela unina vele esigabeni sakiwo sakubo ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umthethwandaba wele Melika usunqume ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. UTrump wetheswa icala lokuchaphaza imali yokukhankasela ukhetho ngokufumbathisa owesifazane uStormy Daniel abikwa waya laye ecansini. Phambilini kokhetho lomnyaka ka-2018 uDaniel waveza ukuba uTrump wambhadala imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu i-$120,000 ukuthi angavezi ukuba waya ecansini laye. Imali le ibikwa yayingomkhankaso kaTrump. Owayeligqweta likaTrump umnumzana Michael Cohen wavuma ukuthi wathunywa kufumbathisa uDaniel wabotshwa wavalelwa ejele. Phansi komthetho wezokhetho wele Melika licala ukuba umuntu achaphaze imali yomkhankaso ayabe eyiphiwe ngabalandeli bakhe. UTrump wetheswa amanye njalo amacala adlula amachumi amathathu aphathelane lamabhizimusi akhe. UTrump yena wethule umbiko esithi ukubotshwa kwakhe kulezombusazwe ngoba efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ngakho uyahlukuluzwa ngabomu. Ngokwakuqala ukuthi umongameli kumbe owake waba ngumongameli wele Melika abotshwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Ubuthwane ukuhlukaniswa ngasese kwecala lomlweli wentando yeningi lamalungelo oluntu wele Russia umnumzana Vladimir Karamurza kusungulwe mhla ka 13 kuMbimbitho. Iziphathamandla zikahulumende wakulelo zimethesa amacala amathathu aphathelane lezombusazwe ngenxa yenkulumo ayikhiphayo echothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia engatholakala elecala ulakho ukugwetshwa okweminyaka embalwa. Elemelika selivizele ukukhululwa kwakhe ongelamibandela ngokuchecha. Umnumzana Karamurza ulokhu wabotshwa mhla ka 22 kumabasa lanamhla ulokhu engakakhululwa. Wetheswa icala lokuchaya amanga ngebutho lakwele Russia ngakho ke bamuthi ungumcuphi wamazwe aphandle. Sekusengezwa njalo amanye amacala agoqela ukuvukela umbuso weRussia lokusebenzelana lenhlanganiso engathandekiyo. UKaramurza wayengumaluleki omkhulu kumuyi uBoris Nemtsov, umkhokheli webandla eliphikisayo owabulawayo. UKaramurza usebenze gadalala elwela amalungelo oluntu kwele Russia okwenza waqotshwa nguhulumende lo. Ngeminyaka ka 2015 2017 wafakelwa itshefu ngakholwa ukubana kwakumayelana lokuphatheka kwakhe kwezombusazwe. Ekuqaleni kwenyanga kaMbimbitho elemelika lafaka izinqumo zenotho kuzizalwane eziyisithupha ezaphatheka ekwephuleni amalungelo oluntu kaKaramurza. Ugatsha olubona ngezemali kwelemelika lwaqoka abathathu laba. Umnumzana Andreevich Zadichin, umphenyi owakhethwa ngumqondisi omkhulu wogatsha lwezophenyo onguye owathi kuvulwe uphenyo lokwethesa uKaramurza icala leli ngemva kokuchothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine. U-Elena Anatolievna Lenskaya, umahluli owapha isinqumo sokuba avalelwe icala lakhe lingakathethwa. Lo Daniel Yurievich Mikiv wafakaza eyingcwethi emele uhulumende kulelicala. Ugatsha lohlangothi olubona ngobudlelwano labanye amazwe lwamemezela ukubana lwafaka imikhawulo yamavisa kuLenskaya loZadachin lemdeni yabo ekubenqabela ukwethekelela kwelemelika. Ngaphezu kwalokho ugatsha olubona ngobudlelwano kwelemelika lamanye amazwe lwafaka eminye imikhawulo kuziphathamandla zikahulumende uOleg Mikhailovich Sridenko, Diana Igorevna Minchenko, Loilia Pavlovich Kozlov. USridenko ungumsekeli kamphathintambo wogatsha lomthetho oluyilo olethesa uKaramurza la macala. UMishenko ngumahluli owapha isinqumo sakuqala sokubana uKaramurza avalelwe esitokisini okwamalanga alitshumi lanhlanu. Kuthi uKozlov ngumahluli owalela isikhalazo sakhe ngemva kwesinqumo ayesiphiwe nguMishenko. Kumbiko olotshiweyo unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ubizele ukukhululwa kukaKaramurza okungelamibandela khona manje eqonqosela ukubana eleMelika lizimisele ukubona ukuba imizamo kaPutin eyokuvala imlomo yabamchothozayo kayiphumeleli ekuvimbeni iqiniso ngempi yakhe engelanembeza elolunya akhetha ukuyiqala ngokuhlasela eleUkraine. Ile eqhubekela phambili ibulala ihlukumeza ibhidliza.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela ukwethula kwalo umbiko wokutshengisela kusolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe ngumfanekiso wedokumentari yomsakazo we-Al Jazeera. Kudaba lunye, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esexothe umsebenzi uprofita u-Angel phezu kodaba lwe-Al Jazeera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. lingasithinta njalo kusasa ngomvulo sikhathi sinye. Kodwa ke zikhona indaba zakusihlwa ngo-7:30 nsuku zonke kusukela ngomvulo kuze kuya ngomunye umvulo njalo. Ezangempela sonto ziyaba zingezantambama kuphela, ezekuseni ziyaqhubeka ngomvulo. Igama njengoba ngithilo ngoChris Gande, ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.